So we seek a descender of VOA in Debele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 21 zibandlela 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we COVID-19 uthatha imphefumulo yabantu abedlula amachumi amahlanu ngelanga linye.
Mbonangazani kwa abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela.
Umongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elithumi lasikhombisa ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and i-system of governance ife to all groups or abantu wonke.
Ibandla le-MDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhulumisana umlotha kwenkokheli zamabandla, kodwa omele abe ngumlamlankunzi, kumele abe ngongasekeli hlangothi. Owayengumkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe wethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo ngokutshona kukamnumzana Sibusiso Moyo obe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ilanga lesithathu umkhuhlane we COVID-19 uthatha umphefumulo yabantu abedlula amachumi amahlanu ngalanga linye. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi sokubhubhe abanye njalo abantu abangamachumi amahlanu lane 54 izolo kuphela bebulawa ngumkhuhlane we COVID-19. Abatholakale bele gciwane le coronavirus bedlula amakhulu ayisikhombisa 733, okutsho ukuthi iCovid-19 isibulele abantu abafika phose inkulungwane 879, njalo igciwane layo lahlasela cishe abazinkulungwane ezingamachumi amabili 19,253 selokhe laqhamuka ekuqaleni komnyaka odluleyo. Lokhu kwenzakala iningi labantu libikwa lokhe liphithizela emadolobheni kanye lemalokitshini lingalandeli iziqondiso ezokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane. Abantu bathi kufanele baziphandele kulokuhlala ezindlini kungela kudla kanye lamanzi okusebenzisa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Ye, abantu bakubonakala bephithizela ikakhulu nxa ungena edolobheni kulokuphithizela okuthize sibili ngoba emalangeni adlulileyo baze bagcina bethelwa ngamanzi amapolice. Munoti kondi kuphela esidikidikini, kodwa ke lanxa uhambe emalokitshini uzafica ukuthi vele abantu kabahlalanga phansi. Mbonangazani kwa abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela, bengananzeleli ukuthi lakhonapha emalokitshini nxa lokhu siphithizela sivakatshayana ezindlini siyalelale igciwane leke lokhu lisabalala, ngoba siyakwazi ukuthi siphuma kwisikhathi sekhefu lapho kade sivakatshele khona izihlobo ezivele emazweni atshiyetshiyeneyo. So ngokunjalo ke nxa kuyikuthi umuntu lapha yena aphuma khona igciwane lika latheleka kulowo muzi, ivariant entsha le ingozi kakhulu ememetheka ngokuphangisa. So ngokunjalo esikunanzelayo ukuthi yebo yebo, qinisekile sibili ukuthi abantu kabahlalanga phansi, bayaphithizela abanye ngabaya ezibholaneni, abanye ngabavakatshena nayo nje, abanye bala kungamaphatha abakwenza ezindlini okuncane khonokho okuzijabulisa bengananzeleli ukuthi bazifake engozini.
Kuyini okungenziwa nguhulumende lokungenziwa yizo izakhamizi ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli?
Abantu kabahlale phansi, phansi igciwane kalihambi kuhamba bona abantu nxa lokhu beyaluzela besiya lelali ngoba lingangena egumeni okwenzakalayo kathesi ukuthi izibhedlela ziyakutshela ukuthi zigcwele ngibaya kubuyela ngkhaya uyi-isolate ngkhaya khonokhona siyakwazi ukuthi lapho esihlala khona thina izindlu zethu kuvele kuncane uya-isolate ungaphi usebenzisa itoilet yiphi uvele uphekelwa ngaphi so okuqakathekile ukuthi senqabile ukuthi igciwane leli silithole nxa sesibuya-ke kuhulumende kuyisifundo esikhulu sona sekuhulumende ukuthi ilizwe liguqe ngamadolo linje kuzaba nzima lanxa kungabuya loba yiwuphi umkhuhlane ukuthi abantu bahlale ezindlini ngenxa yokuthi abantu izisu zikhala umoya so nxa kunjalo umuntu uyazibona sephumile vele egumeni ngabe kuthiwa bekulilizwe esingathi thina kalintengantengi kwezomnotho uhulumende bekumeleke aphe abantu esingathi ngama-food parcels ezindlini ukuze abantu bahlale phansi bangayobayobi ngoba abantu owenza bayobayoba yokuthi badinga ukudla ngokunjalo-ke futhi abantu bayaziphandela elizweni leli siyakwazi ukuthi phose 90% kabasebenzi bayazisebenzi sikhonokhana kwenza ukuthi abantu kube nzima kakhulu njalo sikhuthaza uhulumende ukuthi atshengisele ngomzekeliso ikakhulu emabhasini la avunyele ukuhamba ngoba kakuncede ukuthi thina sibe 2 meters apart kumbe 1.5 meters apart wayelist kuzupho laphana nxa abantu behlezi baye bevele bengama-centimeters apart khonokhana kasiwo mzekeliso omuhle abantu abawutholayo kuhulumende uhulumende katshengisele ngezenzo atshengisela ngemzekeliso njalo siyakhuthaza ukuthi i-ministry of finance umbe singabi laba abakhangela ngezezimali babe becabanga ukuthi umkhuhlane lo kungenzakala uhlale lapho okwesikhathi eside abantu babe lokhu begula besifa kambe abantu bazahlala okwesikhathi esinganani besezindlini ngakho-ke kumele uhulumende aphumele iqhinga lokuthi abantu ngabancedisa njani behlezi ezindlini
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo Umongameli omutsha weleMelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama. Imithetho le igoqela embalwa eyasusa ilizwe leMelika kunhlanganiso zamazwe omhlaba ezifana leyokulondolozwa ezomkhathi eParis Agreement. UBiden esethula amazwi ekufundisweni kanye lo msekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris emini izolo ukhuthaze izizalwane zalelo lizwe ukuthi zibambane lanxa zingaboni ngaso linye kwezombusazwe. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
UBiden uthethe intambo zombuso kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaZulu weMelika ngendaba zombusazwe ngoba abasekeli bakamnumzana Donald Trump besithi waqilibezela lanxa nje lokhu kungamanga aluhlaza. Ngokunjalo uBiden ucele uZulu ukuthi abambane ukuze abhekane lenkinga ezifana lomkhuhlane weCOVID-19 lokunye okuhluphayo. Umongameli Biden usole abamhlophe abazonda eminye imihlobo kanye labenza udlakela abafana labasekeli bakaTrump abahlasele edale lephalamende eleCongress kumaviki amabili edluleyo. Uthe uhulumende wakhe kasoze abuvumele ubudlwangudlwangu obunje.
Violence sought to shake the capital's very foundation.
Impande zesigodlo sethu zazanyazanyiswa ludlakela. Siza ndawonye sililizwe linye ukuzoqhubelana amandla ngokuthula. UBiden uthembise njalo ukuqakathekisa ubudlelwano beMelika labangane bayo hatshi obekusenziwa nguhulumende kaTrump. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris yena wenze imbali ngokuba ngowesifazana wakuqala ongumsekeli kamongameli weMelika.
I, Kamala Davie Harris, do solemnly swear.
I, Kamala Davie Harris, do solemnly swear
that I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Uba ngonsundu wakuqala njalo ukuba kulesi sikhundla. Sibuze ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Ringayi ukuthi uthini ngembali esilotshwe nguHarris.
Sasisithi mbeni kwakuzaba ngomlungu, but sabona ngomnyaka ophelileyo ukuthi kwaba lama demonstrations after a George Floyd incident ukuthi kwahle kwachuchisa umnumzana Biden ukuthi akhethe umama uHarris.
Omunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube uthi mkhulu umsebenzi umongameli Biden abhekane lawo.
Ubaba uBiden baba unkomo usasenebanga elikhulu kakhulu afanele ukuthi azame ukuthi alivale noma azame ukuthi alisondeze ikakhulukazi kumhlaba wonke jikelele. Njengoba sasho phambilini ukuthi ilizwe leMelika baba unkomo lilizwe elilomthelela ezintweni eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngoba umuntu onguye obusa iMelika kufanele ukuthi kube ngumuntu oyazi mhlophe ukudlelana labanye abantu njalo kube ngumuntu ongela ego.
Kuluma ngodaba lwabamhlophe abazonda eminye imihlobo umnumzana Moringayi uthi ngempela uZulu kumele ebambane alwisane labantu abanje.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and i-system of government ife to all groups or abantu wonke.
Umnumzana Trump yena ubengekho ekugcotshweni kukaBiden ngoba uthi waqilwa kukhetho. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ubekhona. Sibuze umnumzana Dube ukuthi ubona esenzani uTrump njengoba esephume embusweni engakafuni.
Ngokuzitshela kwakhe uTrump kakhulu njalo lokuba ngumntando kayiphikiswa sekungenzeka afome iparty yakhe noma engaqhubekela phambili kodwa umphathi wama-Republicans. Kodwa ke uqhubekela phambili engumphathi wama-Republicans kuzabe nzima njengoba sibona ukuthi kule impeachment ekhona.
Abake baba ngomongameli beMelika abagoqela umnumzana Bill Clinton kanye lomnumzana Barack Obama labo bebekhona kulumkhosi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Ibandla le-MDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla, kodwa omele abe ngumlamlankunzi kumele abe ngongasekeli hlangothi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
I-MDC Alliance yokuqala ukuthetha ngokuthi ilizwe leli alila legitimacy. Alikho emthethweni ukuthi lingathi lilizwe phakathi kwamanye amazwe ngenxa yama-election ka-2018 atshontshwa khona abantu bonke babamba ongaphansi. Ngalokho-ke i-MDC Alliance ithungamelwa ngu-Advocate Chamisa, yiyo eyacebisa uPresident we-ZANU-PF ubaba uMnangagwa ukuthi kakube lengxoxo, kakube abantu ababe lengxoxo okuthiwa yi-dialogue engaqeda ubuhlungu lokutholakala ubuhlungu engaqeda ubuhlungu lokudilika kwenotho. Asithandabuzi thina ukuthi kungaze kube lempi enjani elizweni, kodwa i-dialogue ingxoxo yiyo eqeda konke sokubhalelana, sokuvunyelwana, sokusenza ama-compromise. Kambe ngubani ongakwaziyo ukuthi i-Lancaster House dialogue eyithungamelwa nguSmith ngapha ithungamela ngonkomo lomgabi usithole lomzore wabaku Smith yiyo eyacina sisiba le constitution ka 1979 eLancaster House constitution eyasibusa over 30 years saze sayicina sisiba le constitution yethu ngo 2013.
Manje lina liyavumelana na lokuthi kube lenkulumo njalo lifuna zenziwe njani?
Siyavumelana sonke abe-NDC ukuthi umuntu olabantu kathesi yiZANU-PF. Umuntu olabantu abaningi kathesi abamlandelayo ngu-Advocate Chamisa. Yiwo amabandla angathi gwaqa bavumelane, amanye amabandla, amanye ama-side shows la angaba ngama-observer, sibe sesithatha njalo i-civic society ibe khona njengomlamulankunzi, izinto zingahamba kahle. Into esayalayo ethina i-political ekuthiwa yi-polat, leyo eyakwenza u-number 9 uMnangagwa ebe ngu-referee. Ngapha uchaya impembe, ngapha ungurefurisa wathi hayi la ungamadlwane ngumbhedo. Yikho ke bonke laba bakupholadi sathi asingake sangena kiyo ngenxa yokuthi urefuri ule interest. Kungaba njani ukuthi kube lo muntu ozimeleleyo ongaba ngumlamulankunzi? So thina sikholwa ukuthi ukukhulumisana kweZANU-PF le MDC Alliance kube lo mlamulankunzi ovela kuAfrican ovela kuAU, African Union, mbe kuSADC, mbe kuUnited Nations, kumbe kuma church organization on neutral, singavuma sithi gwaqa ngoba ilizwe leli seliphakathi kwenkinga ye-economy, yemkhuhlane, ye-corruption, ye-dictatorship, ye-illegitimacy.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Obe ngumkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe usethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Sibusiso Moyo obe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Umoyo obe leminyaka engamachumi ayisithupha lanye 61 ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Sixoxe lesikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni othi uKhuphe lokhu esathwaliswe nzima ngumkhuhlane we-COVID-19.
Khuphe uzwa ubuhlungu kakhulu ngokuthona kukababa uminister uSB Moyo. Uzokhumbula ukuthi basebenze bonke kakhulu umama uKhuphe ebheke kuPollard ngapha international relations, uminister ebheke international relations njengominister. Wasebenza kakhulu uminister ezama ukuthi izwe ubudlelwane bethu lamanye amazwe kakhulukazi lasentshonalanga. Kubuye njalo kube khona abantu bezimbabwe babe nenhlala kahle. Silahlekelwe ke mama Moyo sithi hayi akuhlangali ngehlanga. Kuzodlula lalokhu mama, duduzeka labantwana.
Manje ngamafitshane yena uNkosazana Thokozani Khuphe uthini negciwane leli ele coronavirus njengoba sibona ukubana laye like lamthwalisa nzima?
Ugqirha umama uKhuphe uthi abantu bezimbabwe kumele bayenze konke okusemandleni wabo ukuthi bangawutholi lo mkhuhlane we-COVID. Namanje nje usalwisana lawo njengoba usazi ukuthi umama uKhuphe ulokhu esathola i-treatment ye-cancer. So ukuqina kwakhe akufani nokwabantu nje bonke, so usalwisana lawo. Kodwa uthe abantu abenze konke okusemandleni wabo ngoba le nto le ma singananzelelanga izosiqeda sonke.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
okwamanje isikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi ugatsha lezokuhlenga abazithola besengozini zemvelo olwe-Civil Protection Unit luthi abantu abahlala duzane ledamu leThugwi Mukosi kumele balimuke ukugcwala kwaleli damu ngoba lizachitha maduze izulu lingaqhubeka lisina. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwezempilakahle lukhuthaza uzulu ukuthi angesabi ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igcikwane lecoronavirus okhokhela uhlelo lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Agnes Mahomva uthi uhulumende uzathatha amanyathelo okubona ukuthi abantu abangeni engozini ngenxa yejekiseni le, abanye abathi ingabafaka ebunzimeni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Abalaleli labasakazi bakastudio 7, lo okhulumayo nguphathi momoyo kwasendaweni yaseGwanda Reserve. Ngithi njani msakazi omuhle, siyabonga kusitshela zonke izindaba kungekho elisifihlela khona. Siyabonga, libe losuku oluhle.
Ye, livuka njani basakazi bakastudio 7? Mina ngiyamangala ukuthi ungathuja obhusikhala ukhuluma amanga awophela ichingono ubhala amanga sebothelwa amanga. I-ZANU PF eyaqamba amanga for 40 years yabotshwa mbani? Amanga eZimbabwe kuliqiniso sibili ukuthi kabotshelwa ngoba abanikazi bokukhuluma amanga yi-ZANU PF. U-ED uthe ngena uthe ilizwe lizalunga within 100 days. Kodwa sabona sokulama-teacher atrayikayo, sokulama-nancy atrayikayo bekhala ngemali. Owukuthi yena nguye owaphuma phambi kwabantu njengenkokheli wakhuluma amanga, akazange aboshwe. Bengicela ukuthi ngamanga abophisa ngayo iZANU PF yiye ebotshwa yonke. Uthi wenga uthe abantu kabamentene i-social distancing. Unyara tuthola abantu abangu 26 ebhasini yakhe ngoba emaintaina leyo social distancing. Isitulo esithola abantu abathathu thola umuntu oyedwa kunyarathi, kothi uzuphi uthola 72. Njalo kabasasanitize abantu emaba bengena ebhasini, abasahlola ama-temperature. So bonke labo chiwenga ngabantu okufanele bayedele ngoba batela amanga ilizwe. Abayekele uhopheli chingono balungisisa ilizwe, beyekele uJobu Sikhala balungisisa ilizwe, beyekele ukuvalela abantu ezitokisini. Ngiyabonga.
Ngiyalibingela lonke basazi Studio 7 kanye labalaleli. Ngidlulisa amazwi enduduzo kuSiphusiso Moyo, uMinister waseZimbabwe Foreign Affairs, ngithi alwehlangano ngeshile Dudu, konke kunesikhathi sakho. Noba wayingena isenzani ebulala isenzani eyisosha evukela abantu bakibo ebulala abantu naye kuze kwamvela kwafika isikhathi sokugcina, but hayi, asibambele umuntu isikhwili sithi lala ngokuthula Siphusiso Moyo. Alihlangano ngihlile sivisa amazwi enduduzo nakufamily yakomoyo emberengwa, sithi hayi, kwenzakale kwenzakele, udlulile indoda ukuleli qhawe, hamba kahle Siphusiso Moyo, sinawe noma sinemanxeba ngenxa yeni, but lala ngokuthula.
Sanibonani basakazi abahle nabalaleli, nami ngiphinde ngiphawule, yebo vele ngihlala ngimamele ngoba sometimes ama-odingo azowafake awangeni awabalwa. So ngiyazama nje mhlawumbe umuntu ebustime bengaba leyani othi bengifisa ukuthi balwe ngoba kukhona enhlala ngikuza abantu bekuphawula bekuphawula, especially abakhulu bezama uphefu lokhu bephawula bethi i-America isozibatshele ngalutho ngoba ayinedemokrasi. But mina ngiyaxakeka kuleyo ndawo ukuthi kanti bona vele bazimisele ukuthi kowabo umuzi bazobe bebheka next door yini ukuthi kwenzakalani. Next door kungaqala ukushayana nabo bathatha induku betshayana, umthetho next door ungabanjani abafuna ukuthi bewubambe. Kanti inhloko zomuzi ngobani? Ngoba yiba inhloko zomuzi waseZimbabwe yiba baphethe, yiba bayehlulekayo. Khona manje babhizi bathi i-America ayinademokrasi. Mina angiyiboni kanjalo le nto le. Mina ngicabanga ukuthi i-America inayo i-democracy. Democrats ngoba uBiden uTrump uphikisile waphikisa bamnikeza namachance okubala amavotes azange kubotshwe umuntu azange kutshaywe umuntu azange kufake umuntu ejele azange kudutshulwe umuntu but ngale Zimbabwe ungathithi uyaphikisa yathathwa yafakwa ejele kodwa babhizi bathi idemocracy ayikho idemocracy ikhona ngoba uTrump ulwisile nge-evidence engekho but still azange angene embusweni ngabe kuseZimbabwe vele bezobuyela uTrump kuwukuthi ubebuseZimbabwe njengoba umnangagwa wabuyela so mina abakadala ngibatholi kahle ukuthi kanti wabumuzi wawubusa njani bazinhloko bani zomuzi wasezimbabwe ma kuwukuthi banje so babheka umthetho womunye umuntu bese bewusebenzisa ikhala kubo kuye kulunge konke lokho ngiyacela libale umyalezo wami phinde uhambe uyefika khona ngani bake baphakame bengabantu abadala bangaze bebonwe yithi abancane ukuthi ingathi abasebenzisi kahle ukuhlakanipha
ngidaniswa kakhulu ikuzwa ngalo muntu obekhuluma lapha amalangeni adlulileyo kustudio ukuthi khona uChamisa wawubulalisa abantu bake kanti alubana uChamisa nguye owabulawelwa abantu ibandla le-NDC yini labulawelwa abantu hathi ukuthi ibandla le-NDC labulalisa abantu lokho kumele sikuqondise ibandla le-NDC alibulalisanga muntu ibandla le-NDC yini labulawelwa abantu kusuke kumangalise nxa umuntu opheleleyo esesula umuntu obulawelwe umuntu wakhe kumbe isihlobo sakhe kumbe imemba yakhe engasasoli lobuleleyo uma bulala okhona uthiwa emsulwa iqiniso elikhona ukuthi izami iyayibulala abantu kodwa umuntu uyathiya ukusola uma bulala ibandlelile labulala amapholisa lamasotsha esetshenziswa ayesola umkhokheli wephathi uthi ubone ukuthi khona okunye okungathondanga ezinqinzweni zethu thina abantu esikhathini eziningi siyathilelika umuntu ezozama ukuthi uzosola umuntu okumele ukuthi nanti ayincedisana lilungise isimo selizwe ungithathele umuntu onguye oncindezela ilizwe obulala ilizwe umphakamise angazi kumbe akuzokwenza ukuphanjaniswa ngamasenti loku wathi sebethe bakuthola emva kokuthengisa kwabo kwazona lezi nsuku kodwa kiqiniso elikhona lokuthi sikhangelele ukuthi i-MDC Alliance yiyo eyabulawela abantu hhayi ukuthi i-MDC Alliance yiyo eyabulalisa abantu kuyikuphuma umlomo olahlekileyo njalo umlomo oswela ikhanda elilolwayo.
Sanibonani Studio 7, ngiyalibingelela lonke basasazi, sibonge umsebenzi omhleli senzela wona. Mina ngumasibeli ngisetsholotsho. Mina vele lokho engihamba ngakhona oku ukuthi ngapha emathebheleni lasizuzi lutho. Khathesi ubaba uGawuli uyakhuluma encoma izanu kodwa nxa liwazi umgwaqo wetsholotsho ukuthi unjani usuka kobulawa nyamandlovu tsholotsho liwubona umgwaqo wakhona ukuthi unjani akula mgwaqo kodwa khona umuntu ezahambe encoma izanu ukuba khona kwakhe khona ngale kuncedana isigaba sakhe yena esakhe isigaba asincedi lutho khonokho engitsho ukuthi bona bafuna ukusuthisa iy'muli zabo kuphela bafuna ukube bevotelwa ngabantu bebafake ezikhundleni kodwa besuthisa iy'muli zabo bengancedi lutho abantu hhayi bantu bakithi kake livulena amehlo bakithi lisebenzele lani izigaba zakini ayikhona ukuthi libe lifuna ukusuthisa iy'muli zenu kuphela hawu sadubeka kangaka shuwa i-development kayikho lina khona ngapho manje lavotelelwani shuwa alila lutho elilitshintshayo ngapha izigaba zakini akulantshintsho elukhona ngitsho
Now, bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngakugcini uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 ubulala abantu abedlula amachumi amahlanu ngalanga linye. Umongameli omutsha wele Melika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elichumi nasikhombisa ezadiliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli Donald Trump. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.